Endabeni zethu lamhlanje Ncobakazi 3, 2018 kungolwesihlanu kunjenje lizibalelwa nguPraxedes Jeremiah. Umkhokeli womanyano wamabandla aphikisayo o-MDC Alliance uMnumzana Nelson Chamisa uthi kabemukeli impumela yokhetho lokudinga umongameli eyethulwe ngabeZEC engamanga ngoba kuyikutshontshela abantu ivoti yabo eveza ukubana yena unqobile hatshi umongameli Emmerson Mnangagwa. Amapolisa ake azama ukuvimba umhlangano wenkokheli we-MDC Alliance uMnumzana Nelson Chamisa lentatheli izindaba eHarare kodwa kwagcina kungenela isikhulumeli seZANU-PF uMnumzana Simon Khaya Moyo othe akula muntu omele avimbe lomhlangano. Siza kuzwa imibono yabantu makhaza, abezinkonzo, abezombusazwe labenhlanganiso ezizimeleyo ngokunqoba kukamongameli Mnangagwa kukhetho. Sizokhuluma njalo labanqobileyo bathola izihlalo edale lephalamende lakumakhansili labanqotshiweyo abakhala ngokuthi baqiliwe. Inhlanganiso yabezinkonzo zesiKristu eyeZimbabwe Council of Churches yethula umbiko ngikubona kwenzakele kukhetho lwalonyaka oluqhutshwe ngumvulo. Ku-Live Talk lamhlanje sikhangela impumela yokhetho lokudinga umongameli edale inkulumo lapho umongameli Emmerson Mnangagwa abiwe ngabeZEC ukuthi unqobile. Thumelani imilayezelo yenu ku-WhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318 kumbe enkundleni yokukhulumisana lokuzilibazisa eyebulenjini eye-Facebook ekhasini lethu ele-VOA Ndebele. Lingakuthwa yilezi ndaba lezinye ku-Studio 7, 7:30 ntambama. Kumagagasi athi 909 AM, 4930, 15580 laku 6080 kHz shortwave. Lingakhohlwa ukuthi siku WhatsApp laku Facebook ku VOA Ndebele.